imigwaqo emihle iqakathekile kakhulu ekuthengiselaneni impahla phakathi kwamazwe lamazwe laphakathi kwelizwe. Kwenza kube lula ukuhamba kwezisebenzi, kuza kube lula ukuhamba kwempahla, impahla lezisebenzi kufike ngesikhathi esifaneleyo, ngokuba kuyadula ukuthi izinto zingafiki ngendlela efaneleyo ngesikhathi esifaneleyo. Ngakho ke imigwaqo emihle kunye lezikaloliwe ziqakathekile kakhulu ukuthi zikhuthaze zibuye zikhulise futhi ezokuhwebelana ezokuthengiselana phakathi kwamazwe ahlukahlukeneyo.
Njengoba iMelika isithi incintisana leChina kwezomnotho isebenzisa lolu hlelo, akusoze kuqinise kungena kwezombusazwe na?
Vele ezombusazwe kazibalekeleki, zikhona njengamanje sikhuluma. Ukusukuma kweMelika isenza lokho ekwenzayo kungenxa yokuthi iChina ikhona. Kanti iChina layo incedisa ikhangele aboMelika lamanye amazwe encintisana lawo kwezomnotho lakwezepolitiki. Kuyindlela yokuthi ithandeke eAfrika, izuze lokho okuthile okuzuzakala eAfrika, kanti ke njalo yakhe ubudlelwane lalawo mazwe, angacine sakha ubudlelwane lamazwe aphikisana lalelo lizwe. Ngakho ke lokho esikubonayo, usizo esilutholayo siseAfrika, usizo esilutholayo kwezomnotho ikule politiki phakathi, kungokwaso sisa siso asiko kuhawukelana nje, kodwa kungokwepolitiki okukhangela lawo mazwe kakhulu. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi lanxa sincediswa sikwazi ukuthi njenge-Afrika sidlule kulokho, sikwazi ukuzincedisa ukuzenzeka sithuthuke, sedlule kulokho kuhlala singokhamisa nithele senzelwe izinto akuqondanga.
Abanye bathi laloba uMnumzana Biden wayethembisa ukuthi uzavakatshela e-Afrika, lokhu uphuzile ukukwenza njengoba ekwenze eseduze lokuthi aphume esikhundleni lesi, vesithi inhlelo zakhe zilakho ungaqhubeki, likubona njani lokho?
Akumangalisi ukuthi i-Afrika kayiqakathekanga kwezobudlelwane bangaphandle phakathi kweMelika lamanye amazwe, ngenxa yokuthi i-Afrika iyakhongozela, i-Afrika ilenotho enyethile kodwa engakwazi ukuyisebenzisa ngendlela efaneleyo. Nxa singathuthukanga, nxa singabacelayo, kakho othanda ukwakhelana lo muntu ocelayo, kakho othanda ukuvakathela umuntu azafika amcele. Uthanda ukuvakathela lapho ebantwini abathuthukileyo. Kuqakathekile ke njengelizwekazi le-Afrika ukuthi sibone ukuthi siyazithuthukisa, indlela esiziphatha ngayo njalo senze ukuthi siqakatheke njengabantu, siqakatheke njengezwekazi, siqakatheke amazwe se-Afrika. Lokho kuzadinga ukuthi bahlanganise amandla abo ngokusondelelana under i-African Union, kanti ke futhi bazithuthukise ngazo zonke indlela ukuze umhlaba uyithande i-Afrika, ukwazi ukuthi udinge ubudlelwane layo.